ngeviki ephelileyo kumele ukuthi sibe layo leyo demonstration yamanzi. Amapholisa sesiyivala sathi bona no siphuzile ukubanika inotice ibingeneli 7 days abazifunayo noma kwakuyi 6 days. Singasibala lela ngesasiqala ukufaka ngalo kwakusiza i-7. Hayi savuma sathi alright. Bathi sifake inotice entsha sayifaka kusele 10 days sithi mhla ka 28. So u 28 sebesiphendule bathi bona awusoze kwenze ngoba kukhangelela ukuthi kuzabe kulo first lady eGwanda mhla ka 28. So i-demonstration yethu yamanzi so kumele imiswe. Babuya bathi kusine kusasele ukukhulumisana okukhona. But sathi thina hayi ukukhulumisana sokule minyaka engu-10 sitshelwa ngakho. Akulanto ephumayo. So sicela ukuthi lisinike i-chance yokuthi ke sihambise i-message yethu izwakale sindawonye singabantu beGwanda. So isimisiwe ngenxa yokuthi mhla ka 28 kuyabe kulo first lady.
Kusho ukuthi lizalandela na isinqumo lesi kumbe liyaqhubekela phambili litshengisela?
Ikomiti yezakhamizi ihlalile. Sakwasihlupha ukuthi siyiphathe njani indaba yenale. Sase sithi sihlanganele ezakhamizi zahlangana ngazo ngolwesithathu lona lolo lubuyayo. Kodwa amapolisa sawa advisor tentative ukuthi hayi njengoba lisitho sizacela ukuthi alright ke lisivumele siyifake mhla ka 29 ngomgcibelo kusiyeke liyephelelo kwilanga lika first lady. Kodwa silesicela iopportunity yokuthi nxa kuvuma sivele simthathe iopportunity yokufika kwakhe simnike indaba yethu in writing ukuthi eGwanda sile problem enje esicabanga ukuthi akayazi and esisuka ifihlwe ngokuthi nxa ebuya sokumele siyenze engathi yonke into inside kuthulise ke kungazwakali ukuthi kule problem kanti bekuyisikhathi esihle ukuthi la ethi efikile athi uyavula impompo eGwanda athole kungenamanzi a-understand ukuthi ngempela sibile eGwanda kule problem or ethi efikile asithole sibrain phansi sikhala kuye njengomama welizwe ukuthi hayi mama sile problem yokuthi kasila manzi eGwanda. Okunjalo-ke hayi sikhomithi iqinisi abanye besithi siqhubeke abanye besithi sithini zathi hayi sizakuzwa ngabantu kodwa ukuhlonipha ngokukhuluma kwabo oright-ke sizathi ngomgqibelo sizacela izakhamizi ukuthi zivume ukuthi sikwenze ngomgqibelo siyekele umama kudlule kodwa sizamnika iphepha lethu eliqinisa ukuthi eGwanda sile problem yamanzi.